ya injongo yethu ukuthi sihlangane lo baba umnangagwa i1 sesinanzelele ukuthi uzenza umuntu okhohlwayo kumbe umuntu othiwa ule complicity ngesikhiwo udaba lomphuqazwe samtshela sathi alubanjwa ngama traditional leaders so besizama ukumtshengisa ukuthi kulomthetho owasayinwa ngo 2016 June oweZimbabwe Genocide Act chapter 9 section 20 ithi yona the prosecutor general of Zimbabwe must prosecute ama perpetrators awumbuqashwe samnika futhi lokuthi iUnited Nations Genocide Convention of 1948 ithi yona akula any court ngitsho even i court ye SADC ngaphandle kweInternational Court of Justice yiyo ere jurisdiction over udaba lombuqashwe so lapha sesimbiza ngokuthi ulecala lokuthi 1 wawudala umbuqazwe 2 is complicit to the genocide licala kuma sections wonke esamnika wona both on the Zimbabwean Genocide Act and on the African human rights journal law so siyambiza why because uzithi yena ungu listening president sifuna uzohlala la phansi ukuthi ungayenge izinduna ukuzikela ukuthi sizayenza udaba lwe-ground as long thina sikhona as MRP labantu bakamthwakazi wonke ezinduna ziyasitshela ukuthi ziyesaba nisanani laye nina njenge-political party siyambiza ukuthi ezohlala phansi simtshele ukuthi ngakuye ukuthi ukhohliwe kehla hayi umthetho uthi so asimceli siyambiza we have got the right to do that ngoba konke lena akwenzayo yena wangena ngekhu akukho constitutional thina esikwenza is constitutional so we have got the constitutional right to summon any public office bearer when there is a need so yike sikwenzile
manje njengoba amalanga elamupha wona esefika selitholile na impendulo njalo nxa engabuyanga ukuthi ahlangane lani lizathatha nyathelo bani
kasoze ebuye kumbe asoze ephendule sokukuye ngoba ama ministers akhe mhla ka 11 March saba samona bazanga bephendula abazanga bayibuye bonke ngabakithi la mat north mat south lebula metropolitan ababuyanga but babekwazi ukuthi licala ukunga attend indaba yomphuqazi ngoba kuthiwa is article is section D ekhuluma ukuthi complicity is a crime then bona bangayekela ukubuya thina njenge-MRP we are a revolutionary party slo option B siyaphambili izinga siyaphezulu angayekela ukubuya we have a stage to which we are going to take and that stage is not yet for public conception.